sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngolwesine emhlazi lithumi la sithupha ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga uZulu ngesikhathi sengozi ole Civil Protection Unit solukhuthaze uZulu ukuthi aqaphele umoya ololaka lezulu lesikhukhula eleyezi le-cyclone Dineo.
Lawa madokotela balemuhli balezindlu kumele babuye emsebenzini kufuneki amafuthi enqola zomlilo. So bathi khona njani nababenzeni ngoba kamele baphile sisi kabafuni kulalela muntu bona bazona babona udubo olubona ngamadokotela kabaluboni ngoba bona bangagula bakhathe indizamthina baye kwamanye amazwe bayelatshwa.
Odokotela abasanda qalisa umsebenzi ezibhedlela zikahulumende baqhubeke ngokukhalala umsebenzi namuhla lanxa uhulumende etusele ukubaxotsha umsebenzi izolo. Ukungabi khona kwamabandla amakhulu kumanyano we-Coalition of Democrats kuthiye abanye betanile ngoba besithi kuzaba nzima ukunqoba iZANU-PF kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuhlenga uZulu ngesikhathi sengozi yezemvelo olwe Civil Protection Unit solukhuthaze uZulu ukuthi eqaphele izavunguzane ezilolaka izulu lesikhukhula kanye leyezi le-cyclone Dineo elingabangela izulu eliningi ikakhulu. Abalimi bezansi yamaNdebeleni sebekhala ngokuthi izilimo sezitota lanxa kwezinye indawo zisalungile. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwe-CPU lukhuthaze uZulu ukuba aqaphele kakhulu izulu elilolaka ele-cyclone Dineo kanye lomoya omkhulu olakho ukudala umonakalo. Umoya wezulu elilolaka uqale eMozambique njalo ulakho ukudala umonakalo ezansi e-Afrika jikelele. Abalimi bakhuthazwa ukunakekela izifuyo lezilimo ngoba imihogoyi isiqalile ukuhlasela ezinye indawo ezweni. Bethi iMatabeleland North layo iqaphele kungaqhamuka intethe eziseZambia okwamanje njalo zingaphetshulwa ngumoya ohamba lo-cyclone Dineo, abalimi bengalahlekelwa izilimo. Unkosikazi Phathekile Moyo weSanzukwi uthe izilimo zakhe zinhle kodwa sekudoda kwezinye indawo ethi sebeza ke bame ukuyaholelwa irayisi njengenkukhu.
Hayi simema sime silungile phela but kuyatoda kwezinye indawo. Kwezinye indawo kurayithi ezidulini. Lo nyaka uNkulunkulu usicabangile. So sizake sime ukuyaholelwa irayisi.
Umnumzana Roger Moyo oyakhelane lomamoyo uthe sekuyisikhathi sokuhlawula njalo lezinye indima seziveze abantwana.
Emasimini hayi kulungile kodwa ukutoda sokuneka kakhulu izulu lalo kodwa silijabulela. Manje ngiyabona ukuthi abantu bafanele bekhuthale endlekathe zizokuyisikhathi sokuhlakulela abantu behlakule ngoba eminye imumbu isiveze abantwana esijabulela.
Umnumzana Robert Nyathi uthe kuye isimo sibi ngoba kuyatoda njalo kwezinye indawo amabele asaphuma ngoba izulu laphuza ukuna.
Isimo sibi kodwa kwezinye indawo akurayithi, kwezinye indawo sibi ngempela ngoba amabele khona ephuma kathesi akukabi nokubonakala ukuthi amabele amangakanani. Nabahlakulayo kutsho ukuthi bahlakula nje kuphela, hhayi amabele akubi kakhulu ekhaya.
umnumzana Veleleni Nkomo uthe lapho abachaya ngezandla kuhle kodwa lapho abalima ngenkomo sekutoda izilimo sezibomvu njalo baswele ifertilizer.
Kemay masimini kuhle lapho esajaya khona ngezandla kodwa lapho sesilime khona ngenkomo hayi sokukhula sokuningi lamanzi amaningi sokutoda phansi so umabela seyiyele swele usizo lwefertilizer kunikwa abanye so kuyasihlukuluza khonokuya.
URafael Ncube osuka eNgwizi uthi emasimini kuhle sekudingeka imvundiso yefertilizer ethi lonyaka abasoze baba lencuba ngoba okwalinywa kuqala kuhle besabela indima zokucina.
Hayi masimini kuhle kodwa nje kufuneka ifertilizer izulu yakhanya selinile sibili sifuyeni hayi sibona sokungcono mpela asicabangela ukuthi lo mnyaka singabuya sibe lengcuba. Umumbo osumkhulu lenyawo esinkulu hayi kukhanya kakusoze kube lohlupho kodwa lokho kusamilayo yikho esibona ngani kuzaba lohlupho. Sikhangelela ukuthi nxa singathola izinto ezinjengabo-fertilizer kungaba ngcono.
Iningi labantu lonyaka likhangelele ukuthola isivuno esihle uma kuqathaniswa leminyaka emibili edlule njalo amadamu amaningi asechitha kulandela ukuna kwezulu eliqhubeka lisina. Iningi labalimi basilela imvundiso yama-fertilizer ngoba bengela mali. Ngimele iStudio 7 isebulilima ngingunompumelelo moyo.
Odokotela abasanda qalisa umsebenzi ezibhedlela zikahulumende baqhubeke bekhalala umsebenzi namuhla lanxa uhulumende ethembise ukubaxotsha umsebenzi izolo. Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi izolo besithi bafuna ukwengezelelwa iholo njalo uhulumende eguqule indlela abasebenza ngayo ibe ngcono. Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights yethule umbiko namhla isekela odokotela laba njalo ikhuthaza uhulumende weZANU-PF ukuthi elungisise izikhalazo zabo. Ibandla leMDCT lalo lethu le umbiko ofanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Tabitha Khumalo.
Udubo labodokotela ludubo leqiniso ngoba okukhona ukuthi uhulumende wezanu ucabanga ukuthi abantu baphila ngomoya bahlala ezindlini lapho ababhadela ngohulumende wezanu. Lawa madokotela balemuli balezindlu kumele babuye emsebenzini kufuneki amafutha enqola zomlilo so bathi khona ntana lababenzeli ngoba kamele baphile phila kabafuni ukulalela muntu bona bazibona ngoba bona udubo olubona ngamadokotela kabaluboni ngoba bona bangagula bakhathe indiza mthina baye kwamanye amazwe bayelatshwa.
Uhulumende uthi ulesifiso sokulungisisa izikhalazo zabo kodwa imali kayikho.
Akunamuhla kuthi besithi isifiso silazo kodwa kakhula mali impilo ayila ukuthi kulesikhathi ukuthi mina ngazakula ngizakula ngo-February mhla ka-2028 hayibo ukugula kuvele kuyavungama njalo la madokotela basemsebenzini and umthetho wokusebenza uthi isisebenzi sibhadala uma senze umsebenzi odokotela sebesebenzile uhulumende kabhadale labo dokotela alibathola benze.
Lingathi kuphazamisa njani ezempilakahle ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lokho?
Kuzaphazamisa impilo eziningi njalo kumele silungiselele ukuthi emiphephule sizayiswela ngoba uhulumende wezanu uvele kalandaba nozulu yena ulo ndaba lokuthi abalandela uhulumende wezanu bona bathuthi so kuzakwenzakala umonakalo omkhulu njalo lanxa kwenze lo monakalo omkhulu bangenza nodokotela ngoba sikhuluma kunjenje imithi yokulapha imikhuhlane lenkulu yokukensa no-diabetes ivele kayikho abantu bahambe ezibhedlela kathesi umse esibhedlela uthi ulungiselele ukuthi izihlobo zakho ziyediwa enyarazo ibhokisi lokuyakungcwaba okwakhele ungene ezibhedlela zabo zasezimbabwe ube kwazi umodeli ungene ugula sibili ukuphuma kwakho ekutuye emangcwabeni.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti uthi indlela yomanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo iyo yodwa emele ilandelwe elakho ukukhokelela ekuthini amabandla la enelise ukususa ibandla lezano PF embusweni. Kubika uMavis Gama.
Abalandeli be-PDP bebecula bejabula emkhosini okulotshwa kwesivumelwano sokuba yingxenye yomanyano wekhodi libandla labo owenzelwe e-Anglican Cathedral Hall eHarare. Lokhu kutsho ukuba aseyisitshiyagalolunye amabandla asevume ukuba yingxenye yomanyano wekhodi. Ekhuluma emkhosini wokuloba isivumelwano sokungena kumanyano wekhodi, uBiti uthe akukho ngenye indlela ngaphandle kokuba amanyane amabandla ezombusazwe aphikisayo nxa eqinisile ekuthini asuse umongameli Robert Mugabe esikhundleni. Umsekeli womkhokheli we-PDP umnumzana kucacaphulu uthi ibandla lakhe bekungelinye lamabandla avele aqala ukusebenzelana labekhodi obekusele nje yikuloba igama kusivumelwano, ethi baphuziswe nje yikuba bebefuna ukuqala bathole imvumo yabalandeli anduba basayine.
Umongameli uBiti yathi this thing is our brainchild. Sasikhona kusungulwa ekuqaliseni kodwa njengoba explainile phakathi ukuthi yathi ikhulunywa into yekhodi kwaba lama-discussions amaningi. Ama-parties amaningi lawa wabonayo asayina ikhodi last year, thina wasayining almost a year later. Kungenxa yokuthi lathi njengeparty kwakumele sehle kuma-structures ethu siye kwenza ama-consultations.
Uqhubeke ethi unxuso lulokhela ukhona kiwo wonke amabandla ezombusazwe aphikisayo okubalisa ele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, ele Zimbabwe People First, ele Transform Zimbabwe lamanye.
Indaba yesize le kusasaduza ama elections abanengi kakhulu. Sawina but we not been able to rest power. Sibanengi singakana si so ama numbers lawa iparty ye ama numbers kathezi eza kudla ama numbers arigiweyo izani. Don't be fooled by into ama numbers. It's a decoy esitshelwa izani yesipinto ama numbers. Loko sixotshane samvundla wamanamba sisiyale thina kumele sishibilike siyele.
Elinye lamabandla akulomanyano ngelezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa, umsekeli kanobhala jikelele ebandleni leli umnumzana Mjobisa Nuku uchasisa ngokuqakatheka kwalomanyano.
Sesabonwa ukuthi sinqobe uRobert Mugabe kufanele ukuthi kube lomanyano wama-political parties ngobana into eqakathekileyo ayisikuthi khona yikuba nabantu abaningi kumbe yikucaca kwengqondo kodwa yikuhlanganisa ingqondo lokuningi lezinto ezijiyeneyo ukuthi khona sikwanise ukuthi sinqobe uRobert Mugabe ngo-2018. Into ekhona ebekhona namhlanje iqakathekile ngobana itshengisa ukuthi khona abantwana beZimbabwe bafuna ukuthi khona sibambane simanyane ukuthi khona sinqobe yena uRobert Mugabe.
Ungenwe ngabalandeli bamabandla akulomanyano iningi labo kungabe PDP ebelisayina lamhla ukuba lilunga eligcweleyo lekhodi. Inkokheli ebezikhona zigoqela eyelinye lamacele eMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, eleZaphu, elemabambo okusile Don, eleDare, eleRenewal Democrats of Zimbabwe, leleZunde. UZulu obekulomkhosi usijabulele lesi sehlakalo asibona njengesiyiso ithemba lakhe wakuveza lokho lakungoma bezihlabela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqoxa labesifazana abakumsebenzi wokulibazisa uZulu enjengokulingisa ukuhlekisa lokucula. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Canada umnumzana Justin Trudeau ukhuthaza ukuthengiselana okukhululekileyo phakathi kwelizwe lakhe lamazwe aseEurope. Linkuthazo uyethule edalile parlamente lamazwe eEurope ekwele France ngemva kokulotshwa kwesivumelwano se-Comprehensive Economic and Trade Agreement phakathi kwe-EU le-Canada. Iziphathamandla zakwele South Sudan zithi kulamasotsha kahulumende ahlasele omunye umuzi oduzane lesigodlo iJuba adlwengula besifazana lamantombazana ambalwa ngesonto ebakhombele ngempopo. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili umongameli iSalva Kiir ethule isixwayiso esithi wonke amasotsha azafunyanwa edlwengula besifazana azadutshulwa. Ukungabi khona kwamabandla amakhulu kumanyano we-Coalition of Democrats sokuthiye abanye betanile ngoba besithi kuza kuba nzima ukunqoba ibandla le-ZANU-PF kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lolwela amalungelo abasakhulayo umnumzana Gift Siziba owenhlanganiso yetajamuka sesijikile onguye osungula lingxoxo.
Ya mina ukubona kwami uma sisiya kukhetho kuqakathekile ukubana ke kube lomanyano kumabandla aphikisayo. Uma sikhangela ke ukubana awona lawo manhamba amalutshwane ahlakahlakanezileyo yiwo abangela ukubana ke kungabi lokuthathwa kombuso ke kulelo khetho oludlulileyo. Kodwa kuqakathekile ukubana sinanzelele ukubana ke ngobani abaphakathi kwaleyo nhlanganiso yokubambana ngenxa yokubana ke umdlalo uma ngingathi mina umsebenzi wokhetho ulakho kuba lokufuna indaba yama-numbers ngenxa yokuthi uma ukumanyana kungela laba abanye esingathi bona baqhakathekile mayelana le agenda yokubana amabandla ebambane kungaba nzima. Sikhangela abantu abanjengake nabo Joyce Mjuru, sikhangela-ke abantu abanjengo-Dr. Richard Mokentangirai.
Umnumzana Sibanda, nanto ke udaba, wena uthini akhona amanye amabandla akhanya angani iwalosekelo kodwa akasiwaboni kweminye imihlangano imanyano enjengale?
Ye, udibona ukhona kwele Zimbabwe njalo seke lwabonakala emalangeni emazweni amaningi akwele Africa kubo Asia naseSouth America elelo lokuthi esikhathini esiningi indawo zombusazwe zibonakala ngelihlo lethi hayi kufanele mina yime engibusayo wonke umuntu ufuna ukuba nguye obusayo. Ngakho nxa amabandla ehlangana kanje omunye nomunye abesekhala ukuthi kasozasuka akhokhele lelo bandla ngobani kunokuthi abantu bakhangele isisukusela sendaba sokuthi hayi kufanele ukuthi kube lo ntshintsho kuntshintshwe indlela iZimbabwe evuswa ngayo. Ngibonani khonokho yokwenza ukuthi amabandla angani makhulu nje nacabanga ukuthi wona aloyosekelo olukhudlwanyana engatholakali engena kunhlanganiso esifana le-COD. Kodwa ngibona engani mina silokhu siswendela ku-2018 sizaqina sesifika esikhathini sokuthi wonke amabandla azananelela ukuthi loba liyiliphi elicabanga ukuthi liqine kangako aliqinanga kakhulu ukuthi lilodwa lingalwisana le-ZANU-PF. Njalo lezi zenzo ze-ZANU-PF nxa kuyisikhathi sokhetho esifana nokuthi kusetshenziswa udlakela kodwa abanye bacabangela ukuthi ukhetho lwalo kuntshontshwa into ezifana nazo lezo. Mbona ngani khonokho kuzenze ukuthi nawo baqinetwa ukuthi hayi kufanele singene sibambane kube lemanyano ephethweni luka 2019.
Mnumzana Siziba, siyabona ukubana unkosazana Thokozani Khuphe umsekeli kaMnumzana Tswangirai yena ulembono ehlukene labanengi uthi yena umanyano wamabandla ungaba khona kwezinye indawo zelizwe lapho ibandla leMDCT elingelasekelo kodwa eMathebeleland hayi, ukubona njani wena?
Okokuqala bengisithi mina ke umanyano endaweni yeMathebeleland njengokutsho kaNkosazana Khuphe ikakhulu ngemva kwa 2008 bekubona ngenxa yokuthatha ke ama city amaningi izihlalo edale lePhalamende bebone kufanele ukubana ke kungabi lesizathu ukubana ke kuye kumanyana bese ngikhangela ke amazwi avela ke kusiqica mfundo weshman Ncube lapho esibona khona ukubana umanyano kuleyo side lubuya ngendaba ke ukufuna ukubana kube le percentage ebiselwayo kubandla leNDC ukuze iMDC ikwanise ukuthola imajority engakwanisa ukuyenza ukubana kuthathwe isikhundla esikhulu sokubusa esosikizeni okuqala kwakuleli.
Nanto udaba Mnumzana Sibanda, ubona njani imbono wena le?
Mbona ngani mina abantu lapha abaxhamanda nje kuphela osegcekani ukuthi unkosazana Khuphe ekacabangi ngendlela okufanele sicabange ngayo ukuthi kathi singenza kanjani ukuthi silwisane lo mbuso okhona njalo sinike abantu beZimbabwe ithuba lokuthi bangapha iZANU-PF i-challenge eqinileyo kungena ku-2018. Nxa kuvotelwa upresident kwele Zimbabwe kavotelwa eMathebeleland, kavotelwa eMashonaland, kavotelwa eMidland, uvotelwa eZimbabwe. Ngalokho umanyano ofanele ube seZimbabwe kakhulu. Kufanele ananzelele unkosazana Khuphe ukuthi ilizwe leZimbabwe lilalokho esikubiza sithi thina i-supremacy ka-leader. Umuntu okhokhelayo yena ibandla kumhulumeni ngelamandla amakhulu OMP abanandaba kangako nxa sikhuluma ngokuthi kufunakala kwenzele elizweni ngoba umkhokheli webandla angaxotshwa MP, OMP uyaxotshwa ephalamende kodwa umkhokheli welizwe kumkhokheli webandla akaxotshwa muntu. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi ungasiya ku-2018 sikhangele ukuthi sifuna ukuthi sitshintshe umbuso welizwe uvela kuZANU-PF ikakhulu ku-president. Atsho ukuthi simasibe sikhale ukuthi hayi thina lapha sinama-MP awe-MDC ngobu-MDC la-support khonokho kucabanga konjalo kucabanga okuncane kakhulu njalo kungakakhuli okufanele sikhule sisuke kukho yiwucabanga ukufana lo mntwana omncane kakhulu okhangela ukuthi hayi lesiqhatha lenyama liseceleni womgani wami ngakho-ke kufanele libe ngelami wena hlala khona ngapho ungafakisani napha hhayi.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lolwela amalungelo abasakhulayo. Umnumzana Gift Siziba owetajamuka sesijikile. Imincintiswano yezenguqu esungulwe emachudula echolocho eminyakeni emihlanu edluleyo isiphathise kakhulu intsha yakulindawo ukuchiyana lezidakamizwa leminye imisebenzi yobugangi ebangelwa yikusilela kwemisebenzi. Abasakhula balolu hlelo umthabisi abasungula lolu hlelo umthabisi mlingo lo mthoniselwa mlalazi abasebenza kwele South Africa sebekudaze osowabo ukuthi labo benze njalo endaweni abavela kuzo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Izakhamizi zakwamajudula echolocho zithi imncintiswano kanobhutshuzwayo ethuthukisani intsha tournament esungulwe eminyakeni emihlanu edluleyo kulindawo isibe lusizo olukhulu kakhulu entsheni. Omunye wabasunguleli imncintiswano le esilamaqembu amane umthabisi mlingo uthi minyaka yonke lemidlalo iqoqa umphakathi wonke wakulindawo kube lithuba lokuthi lamaqembu aqoqozane kutholakale umaqhuzu. Uthi okubajabulisayo njengezakhamizi zale indawo ikuthi akudlalwa nje kuphela kodwa kuyalayana kukhuzwane kanye lokucetshiswana kule imidlalo.
Siyasibize ke kakhulu nabafundisi nabaholi bendabuko nje bekhuze okube okwenzekayo bencome okuhlo okwenzekayo as it is now i-theme ye tournament yethu yalonyaka ithi vuselela isimilo ma kungaba lo yedwa ongavuseleleka siyabe sisebenzile
omunye njalo umsunguli umthoniselo wamlalazi uthi talenta elikhonjiswa yintsha yemachudula kule imidlalo lizwisa usizi ngoba liphelela emoyeni
i-talenti liningi kakhulu mntaka baba isikhalo sami esikhulu kakhulu ukuthi mangabe kuthiwa bayeza abantu angazi noma bengeza bebangaki laphana ngitshela ukuthi yonke itim engiyabe ngiyifakile ungakhetha bonke bongu-11 nisale ngqina lutho ngiqale phansi ngendlela i-talenti elikhona
lobanje ababili laba kuseyibo bodwa abaxhasa le midlalo bayanelisa ukupha amaqembu labadlali imivuzo egoqela impahla abadlala ngazo amabhola imali lokunye okubakhuthazayo esinye sakamuzi sakulomango uGerald Ncube uthi inkulu inguquko asebeyibonile eminyakeni emihlanu ikakhulu entsheni efika amakhulu amabili ephatheka kule imncintiswano
kuyasisiza ebantwaneni bekutholakala phambilini abantwana othola ukuthi bayatholakala etshwaleni nakubhemeni into enjengabombanje kodwa ngenxa yebhola kusekho konke lokhu abantwana sesikwazi ukubaphatha babe sebholeni isikhathi salezo zinto ezingafunekiyo asisekho
uGerald ukhuthaza osowabo abasemazweni ukuthi labo benze okufanayo ezigabeni zabo ukuze intsha engasebenziyo ingachitha isikhathi senza izinto ezingalunganga umthoniselwa yena uthi lusaseluningi uxhaso abaludingayo njengethuthukisane intsha tournament ukuze intsha ingapheleli kwamachudula kodwa ichaphulwandle ngala mathalenta
amaphuphami ukuthi omunye wabo phakathi kwabo imbone esiyadlala overseas kumbe ezodlala la South Africa kumbe edlalela iHighlander kumbe edlalela iDynamos whatever team but engifisa nje oyiwani angaphuma ngimbone ukuthi asesiyadlalela iteam ethize ngizacela kubona phansi zakhamuzi nami ngicela ukuretire mbukele ngisesidulweni njengabanye ngasakhoji
uthi baphakathi konxusa abadlali lenkokheli zamaqembu aziwayo okubalisa iHighlanders ukuze funa bacentele intshale indlela ezakwenza yaziwe umhlaba wonke Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Ngezikadivi lezo abafana bakagodlwayo bathi ngazalwa ngisapota iHighlander bahlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake hlukane isikhangele bezihamba phambili. Uhlangothi olubona ngokuhlenga uZulu engozini olwe Civil Protection Unit luthi kulezulu elilomoya osabisayo elizayo. Odokotela basandaqalisa umsebenzi baqhubeke bekhalala umsebenzi lamhlanje. Kwaneloko lamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.